bengcwele abantu esigabeni sakogampu emangwe ngolwesihlanu okuvulwe okusemthethweni ilitshe likagampu wakuqala oloyisemkhulu umagogo Sithole owalwa izimpi evikela inkosi umzilikazi owamncedisa njalo ekusunguleni isizwe sikamthwakazi wasala enkundleni okwakubambane impi yakwaZulu leyenkanyamba kwathi esikhundleni sakhe kwathatha indodana yakhe uMaqhekeni Sithole. Abezomdabu bathi ukwakhelwa kweliba lenduna le kuveza ukuba wadlala indima enkulu ekubunjweni kwesizwe samaNdebele. Ilitshe leli livulwe yinduna u-Ashel Gampu IV isethula inkulumo yayo ngemuva kokwembula lesi sikhumbuzo. Induna ikhuthaze abantu ukuba beziqhenye ngobuntu babo. Induna esanda kubekwa uMorning Manguba Moyo utshele abasembuthanweni lo ukuba kumele abantu badonse kanye kanye ukuze bathuthuke ngemfanelo.
Masihambasiphila kuqakatheke kakhulu ukuthi sizazi ukuthi singomani.
Bekulenkokheli zomdabu eziningi emkhosini lo ezigoqela induna uFuyane, uMathema, uDakamela, uMafala, uBhidi labanye abakhuthaze uZulu ukuba ananze amasiko ngokupheleleyo. Induna uMbusi Bekithemba Dakamela Ncube webabambeni enkayi uthe kumele inkokheli zomdabu ziphathe kahle uZulu.
NjengoChief Dakamela njengoChief Gampu akusithi esakhethwayo ukuthi besibe zinduna namhlanje, kodwa kwakhethwa okhokho bethu ababetshengisa ubuqhawe, ababetshengisa ubuntu, batshengisa ukuthi balamandla lokuciwa kokuthi bekhokhele.
Abezombusazwe labo bebekhona emkhosini lo. Umkhokheli webandla lezapho uMnumzana Sibangilizwe Nkomo uthe kuqakathekile ukudlelana kuhle labantu. Kubekhona njalo lomele imangwe edale lephalamende uMnumzana Dingi Muziphuthi, yena okhuthaze abantu ukuba belobe imbali yesizwe sikamthwakazi njengalokhu okwakusenziwa ngabamhlophe.
Sikwenza njakule imgido esiyibona isenza ngabantwana, akube isala amiya esikole esenza ngabantwana.
Kukanti lo mdeni wakogampu Sithole uthakazelele ukwakhiwa kwelitshe lesikhumbuzo likakhokho wabo unkosikazi Shila Sithole. Isizukulwane senduna uGampu Sithole 1 uthakazelele okwenziwe lapha okulele khona induna le.
Chief Gampu was a highly esteemed chief general of King Lobengula.
Kubikwa ukuthi induna uGampu yayinamakhosikazi alitshumi lambili, abahlanu babo kwakungamadodakazi omzawa wakhe wenkosi uLobengula. Ngimele iStudio 7 iseMangwe, ngingu-Anastasia Ndlovu.